Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olambulela ku-Studio 7, ngolwesibili mhla ka-21 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impuphu e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale le-Senate kwele-Melika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impuphu e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impuphu ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni, besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umumbo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabuto Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impuphu iyabitholakala njani emagross ezitolo, lokuthi thina sibazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle usiya phambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa ukuimport umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sort as private sector asingeke senelisi ukucover everything. But nxa sincedisana le-government lohulumente sizingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi i-price izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Ubungumhlangano lapho nje ongade besitshela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubusiness bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzanywe ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanywe ukuvikela ukubana i-product leyi impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka sithengiswa ngaphandle. Kuzanywe into kezihanjiswe ngendlela efaneleyo ukuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Ubuhle obusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhu eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayiz ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu usenzele into intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kuma-millers bona abanoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayeneliswa ukuthi bayithenge njalo ibe lokhu impuphe ethengiswa ngemali eneliswa ngabantu kungenxa ukuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka abantu bayithola njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliso umuntu wonke ngoba ikudla oqadekileyo eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulabo abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono
expect besikhangelele ukuthi i-price one i-pricing yempuphu i-change anje so that we can have a benefit lati sizuze something then the distribution yakhona as of now the distribution is very poor impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as sell sesile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela nxa ungela cash awuthole ikhangela ukuthi government layo isincede konapho ku distribution and the pricing system ukuthi kona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze iprofit and distribution
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe istudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki
kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu
inhlanganiso yeGMAS iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi budi njengokudla mayiba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Idale leSenethi kwelemelika seliqalile ukuthonisa icala elitheswa uMongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamaDemocrats elithi kunengi okufihlwa nguMongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe ukuthi bethule ubufakazi obungenza ukuba asuswe esikhundleni. UMnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale leSenethi webandla lamaRepublicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lamaDemocrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump njalo labamele uMongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lamaDemocrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumente. Lo mnumzana Mark Malfani umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump abathi balwazi mhlophe udaba lolu ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakumele zinike ilizwe le-Ukraine. UMongameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi uMongameli Zelensky wale-Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele-Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. Abakubandla lamaDemocrats bathi uMongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. UMongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lamaDemocrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale leSenate bekhokhela ilizwe leMelika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, Ukhiphe Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele
baya step ne step ne step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton most ngoba iyo engathi yenzeke noma kusokuleminyake engu-20 engamachuma amabili yenzakala kodwa basebenzisa bafuna ukusebenzisa ama rules asetshenziswa ku impeachment ka Bill Clinton kodwa khona ungazwisisani especially masukuya endaweni zama abafakazi la ngoba ngathi ama Republican afuna nje ukuthi into yakho yenzwe first past vele iba acquitted u Trump kodwa ama Democrats hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumele egcikeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zana abafakazi bayabizwa kumbe hatshi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama Republican ambalwa asibonakale engathi ila ama Republican esithi bakuma states la abangekho safe khona ama moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama independent sort of so babona ukuthi if banga vote ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bebe kankasa kuma election dazayo khona ngo-2020 kuma states abo so I think bahambile bebuyele kubreak le bebethethile bebuyele kuma constituents abo babuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotekta bona kuma area abo.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Kiv Sdube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Nelson Chamisa uthi njengebandla bafuna ukuqhutshwa ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamla Nkunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwa mlandu wokudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka oweState of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi obumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Ukwatiende ndawa imimukada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe
mina ngiyehlala lapho engazi mhlophe ukuthi kule ngozi ngisazi ukuthi kule ngweni ayelakho ukunginginya angithi liza ngibuze ukuthi vele bengidinga lesi sibene silengweni sisiba esilengweni akasingena kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona uyabe ephume kuleso siziba esilengweni lami sihlangane mina ngimile ingweni ayiphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yanginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue, Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa, umnumzana Thabo Mbeki, uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe nyakenye aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo ze-Pollard.
Ya, kutalo kuasi. Ngoba thina ku reload silendlela ezahamba ngayo. Eyeza khamisa Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siyahamba ukukhulumisana okumidiyetwa international community.
Emazwini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi usiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa ngusiziba.
Kusiyafika umethi na njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokeli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kapresident umongameli wethu wazwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidla kabili singadla iporridge ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye ntambama siyadla futhi sitshwala sitsheba ngombhida inyama sathenga sakwanisa ukuthenga inyama yadula.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza kumapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini walamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa ke watsho phambilini ukuthi ukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa langabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni. Ngibone la izolo nje bekade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha. Asanga sikubone lokhu ekubuseni kukamgabe wonke, asanga sikubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Okhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane obeMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State, uthi ilizwe lakhe kwelemelika, uMnumzana Mike Pompeo, uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kweleVenezuela, owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe, uJuan Guaido, esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa ye-South African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima, indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhlaka 22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezinsuku eRTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yeZambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani yeVNR Baba emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula i$3 million. IVNR Baba yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yamaRTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi iqilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola eMelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo leMDC uthi kubuhlungu nxa wakweleda umuntu imali yohlobo lweUS dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Athi bengakwenza medi ukuthi bathi bona nxa uyiphiwe iRTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi uyenelisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke butsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleda ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleti eziningi, ezinye zama-local authorities, ezinye zama-companies, yabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali engathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abathathole izimali zabo zingama-US sebephiwe ibhondi.
Lokhu kugqizelelwe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba seBhinga North edalele ephalamende. Kesizwe amazwi akhe.
Khona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuyi-1:1, kodwa-ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1, kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu wuwe oyabe ulahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo 2018 kusehla kusiya phansi, idola liseseku-1:1. Sokusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars, kufuze ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond kumbe RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlula i-25%. Iyabisiwile by over 25%, kutho ukuthi vele yabe ungasela lutho. Yabo ngasoze urecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyikuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile, sokulula-ke ukubisela leso sikweledi. Okufana nokuthi nxa kuyikuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayethenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamcharge ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu kathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso ukuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isingathi i-natural justice, embona ngathi nakungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisele ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu akunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asikho sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eHwange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amashumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yeWange Colliery kanye lelokitshini leCinderella. Iningi lalezi muli zivela kuward 9 elwendulo, njalo sixoxa loCouncillor Fanny Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa i-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokhu lithembisa ukuthi lingabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela elibuye ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu lezi.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo esiade sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke eWange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhathana esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu number 1 ezindlini zeColliery laphinda lawona eMpumalanga laseCinderella eWange ebheli kule amanye ama-road lawo nje asuka aqhuphunwa nje izulu kusukela bangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo
emakhaya? Akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabana abayakhe izugwana zenkukhu ezabe ziphansi njengoba suke bahlangana lontu olinikanalo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu loCouncillor Fanny Chirwa, uCouncillor kaward 9 elwendulo eWange, lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona, njalo abahlezi e-guest house yeWange Colliery. Kodwa lo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu oweWange laye esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye mbijana, kodwa abantu lokhu bekhona e-guest house laphana abahambise khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo lempahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitshebo. So sokungani kungcono, the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane nje.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-3 rooms but it's just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba, kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani kuze amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengawo-birth certificates.
lo Councillor Fanny Chirwa ka Ward 9 eLwendulu sixoxelaye esewange olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.